endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe mhla ka 26 Mfufu 2018 izakhamizi zakobulawayo zitshengisela i-commission ecubungula imbangela yodlakela lwamasotsha adubula abulala abantu ngeviki yokhetho lukaNtulikazi ekhokhelwa ngowake waba ngumongameli weSouth Africa umnumzana Kgalema Motlanthe. Amalungiselelo womkhosi wokuthakazelela ukufikisa iminyaka elithumi lathoba munye munye ibandla le-MDC labunjwa ngempela sonto enkundleni yeGwanzura eHarare akusekuzinga laphezulu enhlelweni zomkankaso wemfundiso lokulimukisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele owe breast cancer awareness. Odokotela bemvukuzane bathi ukwelatshwa umkhuhlane lo kulakho ukubangela ukuthi umuntu engatholi inzalo. Kuza Friday namhlanje sileqembu elibizwa ngokuthi sinazo abethule idlalade labo elitsha elithiwa the Kalanga House. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMadinda Ndlovu uthi akayindawo loba nje kulamahungahunga athi ufunwa liqembu lenkezi Platinum Stars. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ingxabangxoza eqhamuke kobulawayo lapho abantu abatshengisele i-commission kaMotlanthe. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa elezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama. Umagagasi athi 909 AM 4930 15580 la ku 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku WhatsApp la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.